injongo ekhona ukuthi sidinge ukuthi uhulumende alungise into le ngoba khathesi ababalisi abaningi abasakwanisa ukuthi bagade amabhasi. Yebo, siyabona ukuthi uhulumende uke wazama sibili ukuthi emadorobheni lapha nxa sikhangele eHarare amabhasi amanye akhanya ngani achiphileyo aweza ubukhose wekhona. Kodwa-ke nxa sikhangele emaphandleni lezinye indawo kumbe lamadorobha amancane lawa, kulokho kulobunzima obukhulu obuqondane ngendaba e-transport. So kumele ukuthi indaba lezi zilungiswe sibili. So siyadinga njalo ukuthi sibone ukuthi nxa sikhuluma thina labomongameli bethu abe-ministry ye-primary le-secondary labazama sibili ukuthi babone ukuthi yikuphi okuncane abangakudingayo okuqondane lamali awensizi angatholakala ku-ministry ye-transport. So kuqakathekile khona ukuthi sikusebenze sonke lathi sizimisele njengama-leaders awama-unions ukuthi sisebenze ndawonye. Kodwa-ke okwakhathesi ababalisi silesivumelano sokuthi sike siye ku-strike. Kuqakathekile khonokho ukuthi njengelungelo lababalisi sike siye ku-strike. Sizabe sikhuluma nohulumende, kasiyekeli ukukhuluma kodwa siyabe sikhuluma ababalisi baku-strike.
Nxa sikhangela iholo elilikhangeleleyo, umbalisi othola imali encane likhangelela ukuthi abe hola malini?
Sike sakukhuluma lokho kodwa sokusokala ukuthi ababalisi abasafuni ukuthi imali yabo ikhulunywe isiqanjwa ngamabizo ukuthi imali ethize. Esingakhuluma ngakho yi-standard esikhuluma ngaso sithi yi-poverty datum line. Anto liyakwazi ukuthi indawo zonke nje even emazweni abantu bakhuluma nge-poverty line. I-poverty line-ke kutsho ukuthi imali ekwanayo ukuthi umuntu engasoze athiwa ngumuyanga. So esikubona yakhathesi ababalisi abaningi imali abayitholayo iphansi kwe-poverty line. So ababalisi abaningi ingabayanga. So kanti bona abantwana nxa befundiswa ngabayanga baza kuba ngabantwana abanjani.
I-poverty datum line okhuluma ngayo baba Gundane, kanje ikumalini kulezi nsuku?
Sike sayidinga sadinga ukuthi kanti yona ilokhuzeni Central Statistical Office ikhuluma nge-poverty line engapi. So sigcine thina sesizwa ukuthi ngo-December kulomnyaka odlulileyo ku-2018 ibe i-around $750 US dollars. So kube kumele ukuthi ngo-December umuntu abe ethole $700. So sibone thina njalo ukuthi after December into eyenzakaleyo ukuthi ama-prices lawa abuye akhwela kakhulu. So ifigure yangikhona kabasinikanga. So nxa sikhangele sibona ngani ifigure yona leyo ingabe ikhwele nge-$100. So siyabe sikhuluma ngama-$850. So United States dollars. So kuyabe kumele ukuthi umuntu ongene umsebenzi namuhla ethanyela esikolo nguye umuntu oyabe emele ukuthi athole imali lesilinganiso se-poverty datum line.